kule into esivele simelele singabantu. Mina nginje ngumuntu ovele umuntu okhala ngenguquko from ekhaya naseZimbabwe esilapha eAmerica, lakho kule nkinga lezinto ezingekho right ezenzakalayo ebantwini abamnyama. Yinto esihamba isilandela nje singabantu abamnyama, siyancindezelwa wola sincindezelwa ngabantu bekhaya abanye abamnyama, sine sincindezelwe ngangamakhiwa langapha. So mina ngokwami ngibona ngani into elungileyo kakhulu abantu besukumela phezulu bekhuluma bezizela phezulu inguquko lokuthi abantu bezwisise ukuthi akusela ndawo evumela indawo i-space ye-racism, akusela i-space ye-racism lapha e-America. And mina kuyakuthabisa kakhulu ma ngibona abantu bontanga abancane besukumela phezulu endaweni ezinje.
Sesikhangela-ke udaba lokuthi abantu laba abasakhulayo abatshengiselayo, it's not just abantu abayinsundu kuphela, siyabona labo amakhiwa bakhona, amalatino labo bakhona, bebambene bendawonye betshengisela. Kuqakathekile okungakanani ukuthi abantu abasakhulayo babambane kulesi sikhathi betshengisela for esingathi ngesingisi i-justice?
Ukubambana vele ku-right ngoba sesibambene isikhathi sihambile kakhulu, abantu bayathavela, abantu bayahamba yonke indawo, abantu vele kunje especially nxa ukhangela globally abantu sebebambe, abantu bayazana amakhiwa labantu abamnyama. But indaba yenguquko ye-racism into indaba engakathintwa phansi ukuthi ibanjwele phansi ukuthi abantu beyidonse phezulu beyiqala uyihlangulula beyikhuluma. Kukho minye inqambo labantu abantu abamnyama behlangane lamakhiwa behambela phambili besiya protesta, amakhiwa kumele kube yibo abahambela phambili. Indaba yabo le yi-history yabogogo babo labokhokho babo, kumele bona basukumele phezulu bayibambe indaba le bayijikele phansi badile ngayo, because bona ngokwabo yibo abasilethe ku-situation le.
Gciba ingxoxo uphosela amazwi akho okugcina.
Ukuthi abantu abasakhulayo eZimbabwe abancane abasegatsheni oluncane labantu abakhulileyo nje, cela livule amehlo lingahleki kuyenzakala we've gone through our own. So I want to just say ukuthi lina lisakhulayo lokhu akuhlekwana kuyinto esimele siyikhangele sifundeni ukuthi nxa abanye besukumela phezulu basukumela phezulu kanjani. Izinto emesiziyenze thina sisebancane ingahlali phansi nxa ubanibani esincindezela sukumeleni phezulu sibambaneni. Nxa abantu omunye wethe phansi sukumelani phezulu sibone ukuthi senza kanjani. Abantu balapha basukumela phezulu asikho ukuthi ngoba basuthi, hayi basukumela phezulu ngoba hayi sebediniwe ngokubona ngokuncindezelwa. So I think I will emphasize to our young people ukuthi sukumelani phezulu, fundanini kwabanye, senze njalo, and let's continue to use social media to expose these kind of things. It's important.